Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawa la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo ngaso kufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi. Ethe chatile kunjalo isifongo sesitshintsha. Le ku-voters roll kuyabe kulebizo lelane lakudala ingakachati. Nama-organization lawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani beyelungisisa udaba lolu lezeki yabe lezisukazeni labo-marriage certificate ngoba lakusasa kuzalihluphaka ngoba kuyathi sesiyakutheni ku-election ngelanga lokuvota sesothiwa hhayi ibizo lakho eseyekuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga. Akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi yena mhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yendlu omntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini, sayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kanje sele-18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele zempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olwazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama. Mama, wena ngohla uhlala lo mntana lo udubo uyalala. So umama ngisuzazama ukhuluma lo mntana wakhe bebonisa ukuthi umntana wakhe uyaresist ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes, ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango. But ezikhathini eziningi omama ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo sabe sileyindleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe i-regest. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbatshile endlini bazasala lokahle. Kende njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi ngangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthela ngihambe imango le emide kuya-regest yokuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sesibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi sifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota ngiyavota ngaphi. Ngenye ingekho nokuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula i-voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukurejista ukuyavota kumele uhambe endaweni lenje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula the isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth akhele information and la kokunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khona onokuthize. Abantu babesithi awe ontaba besithi kathi vele ngiyavota kuyandisa ngani ukuvota. So lathi ithi esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhambayo ngesikolo wafika lapho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu babhizi basemalayinini amazuqu, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungise izinkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje so kenza i-voter education.
Leo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirley Denga, umsekeli kaMabhalane, obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa naye kuhlelo oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo mafiki wonke.